Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuga njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 17 kuzibandlela 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umfundisi odume ngokuphikisa umbuso weZANU-PF umnumzana Ivan Mawarire uzamiswa emthethweni laba kamantshi eHarare ekuseni namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela.
Mawifonda kade bechaya ngawo ayachiyana kulama baton stick yandisetshenziswa ngamapolisa alaba be-black boots lentambo zamagetsi noma isigodo noma lamacheni.
Ukufuthelana kuyaqhubeka elizweni, uhulumende ecothozwa ngokubulala lokuhlukuluza abantu abaphatheke ekukhalaleni umsebenzi wokuqoqwe inhlanganiso ye-ZCTU.
Sekuzaya ngokuthi abamaqondi bathwala yini abantu, ngoba i-Stairway lesi besiqhutshwa kakhulu ngabantu bamaqondi labantu kade bevala imigwaqo owenzile abakade bevala imigwaqo abantu bengangele town.
Lanxa ukukhalala umsebenzi lokho kuphele izolo, akukaziwa ukuthi abantu bazabuyela emsebenzini na namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi odume ngokuphikisa umbuso weZANU-PF umnumzana Ivan Mawarire uzamiswa emthethweni laba kamantshi weHarare ekuseni namuhla esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. UMawarire ngomunye wabantu ababambanele inhlanganiso yeZCTU ekuqoqeni ukukhalala umsebenzi okuqalise ngomvulo abantu bekhonona phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota. Amagqwetha akhe athi uMawarire uzalilandula leli cala. Abantu abangena kumakhulu bavalelwe esitokisini esikhuluma nje phezu kwamacala okuphatheka kudlakela kumbe ukweba esitolo kobulawayo laseHarare ngesikhathi sokutshengisela esitaladeni ngomvulo. Amapolisa lamasocha abulale abantu abaphakathi kwabayisithupha lechumi ngokujo kwabalwela amalungelo oluntu. Banengi njalo ababotshiweyo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe abagoqela amalunga eZANU-PF, awe-MDC labantu nje makhaza abazwamiswa enkantolo kuliviki. Inkulungwane zivikwa ziselatshwa amanxeba okutshaywa lokudutshulwa ngamapolisa lamasotsha. Iningi lithukuthele kakhulu ngocuku lukarhulumente lolu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ukhansila wezibarasekwa eHarare umnumzana Thamsanqa Gilbert Hadebe eseBelvedere Medical Center izolo ebusuku lapho athe bekugcwele abantu abalimeleyo abagoqela abantwana lasebekhulile. UHadebe uthi abanye bebelamanxeba enhlamvu zempopo.
Labo imbono ukuthi balimele kakhulu bakade nibagijimisa esibhedlela ukuthi bazolatshwa. Izolo ngibuye ngabantu abakhona 11, ngasuka around 11 o'clock ntambama sengisiyaphumula. Namhlanje ngivukele phakathi kwe-ward futhi ngiphonge ufonelwa ngabantu ngibathwala ngisiza labo ngapha. Lakhathe sinjengalokhu ngikhuluma lawe ngisesibhedlela labo e-BMC esebelvedere kubulawayo road siya sisingene town.
Amanxeba abo anjani?
Mawiphonza kade bechaya ngawo ayachiyana kulama baton stick yandisukusetshenziswa ngamapolisa alaba be-black boots lentambo zamagetsi noma isigodo noma lamacheni lamawaya. Ndikuchaya kwabo kade bengakhethi noma omncane, ngoba ewadini yami kulo muntwana ole 10 years owachaywa echayela ukuthi ubhuti wakhe ungapi labantu abadala omunye ubaba embuye la entambama olenwele ezimhlophe lomkakhe ugogo bachaya bonke ugogo lo wayephezu kokuchaywa kade ele BP leshuga ukuthi ulale lapha wasina senika umbheda ngoba iBP yayisikhwelile kade sikhona apha omunye wangikhona amehlo wonke avukile ukuvaleka kwamehlo ukuvuvuka babechaywa konganama ngama-button stick nomukuchaywa khona ngama-chain imbambo lezi zazichayo ukuthi umunye lokuhamba kasakwanisi abanye bachaya even phansi kwenyawo umuntu uyabe sizama ukuvika ukuthi angalinyazwe emehlweni nomuntu angalinyazwe ikanda secina selimalani izandla zakhe khonapha ngikhuluma lomunye ukansela wasekuwatsana obuyise omunye owachaywa ubhulet laki langena la alisachayanga imbambo kodwa lichaye isisu sakhe esayidini
bebechaywa bengaphi
umfane bangikhona abanye bachayelwa ezindlini besithiwa linalidingani lingamadoda ezindlini zenu abanye babachayela ukuthi kulo abantu esibabone bengena lapha bebaleka muphumiseni ungabi uzathola kwenye ifamily kuyabe sokuchaya umuntu wonke ozatholakala ekhona abanye bachayelwa ezitridini ukuthi lihambelani liyangaphi yini abantu abafaki isigodo abafaki amatshe ezitridini so umuntu ongachayanga yayiyinhlanhla yakhe kuleyi ndawo lapho engikukho duzane lesibhedlela lesi se-BMC kule ndawo eke yachaywa abantu namhlanje emini bethiwa kade bezihlalele bebathathu ebrijini baphongukulandwa baphongukuchaywa asazange ukuthi kade betshela ukuthi bebenzeni
umnumzana Thamsanqa Gilbert Hadebe ngukhansila wezibarasekwa eHarare ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga westudio 7 kusenjalo inhlanganiso ezizimeleyo eziphansi kwekhwapa le-Crisis in Zimbabwe Coalition sezicele umanyano we-African Union ukuthi ungenele njalo uphathe udaba lweZimbabwe kabanzi emhlanganweni wawo ozaqhutshelwa kwele-Ethiopia namuhla. Umhlangano lo ngokuhluza udaba lwase-DRC lapho uhulumende etheswa khona icala lokuqilibezela kukhetho. Lanxa ukukhalala umsebenzi okuqoqwe yi-ZCTU kumele kuphele izolo akukacaci kuhle ukuthi namuhla amabhizimusi azavula na abantu babuyele emsebenzini. Uhulumende uthi abantu kumele baye emsebenzini njalo uthi kulabanikazi bamabhasi abavume ukuthwala uZulu evela emalokitshini esiya emadolobheni kungelampatalo namuhla. Indlala ibikwa isibhahile ezindlini ngoba abantu bengasela kudla nanku besokulensuku ezintathu izitolo zivaliwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele waqala ngokumbuza ukuthi kuyathembisa na ukuthi namuhla abantu bengabuyela emsebenzini lezitolo lazo zivulwe.
Sekuzaya ngokuthi abamakhombi bathwala yini abantu ngoba i-stairway lesi besiqhutshwa kakhulu ngabantu bamakhombi labantu kade bevala imigwaqo owindi laba kade bevala imigwaqo ukuthi abantu bengangena etown. So nxa kuwukuthi amakhombi azahamba mbona ngani iningi labantu lizahamba etown ngoba abanye abantu sekulamalanga amathathu bengangeni etown lapha. So amatitsha besanda kuhola amashopi emalokishini amaningi bakhona baluphila kula lutho. So mbona ngani abantu sebephelelwa yikudla isinkwa into ezinjalo. So abantu bazafuna ukungena etown beyothenga izinto zonezo. Bathekuzayo ngokuthi i-interview yahambayo.
Sizwe uhulumende esithi yena uzafaka amabhasi azathwala abantu kungela mbadalo ukuthi baye emsebenzini. Ubona ngani abantu nxa ekhona amabhasi la bazasebenza?
Abantu bamele bezibuze ukuthi amabhasi akhona azavela ngaphi, ngoba vele angithi uhulumende kalayo icapacity, wehlile ukuran ezubuko. So kwesinye isikhathi ezinye izinto ezake zikhulunywa ngohulumende I think ngamaphupho nje, ngoba ngiyazibuza ukuthi amabhasi akhona izathatha nga, unless ezathatha amabhasi izahaya amabhasi wabhatale. But kuko kungayenza phela nxa abantu bengafuna ukuhamba emsebenzini, anje kuyigcina kusuka lo msindo abantu beyachisa amabhasi akhona wona la.
Sizwa kuthiwa kwezinye indawo amasotsha ebengena ebusuku lapha ehlukuluza abantu, uke wakuzwa yini khona?
Well, singazi arare, but ngikubonile kobulawayo ukuthi abantu amasosha behamba ezitridini kuwomganini, bakhona abantu ekuthiwa bathayiwe ezitridini emganini emagwegwenya kwazi bathiwa bafike bathatha abantu nje bathi behlangana bezitridini bathi bekhipha amatshe lento zonke ezivala emgwaqweni. So bengingekezwa ngapha ebulawayo ukuthi bebengena ezindlini bethatha abantu, but ngiyakwazi ukuthi bebethaya abantu kade behlangana la emgwaqweni.
Abanye bayasola kakhulu indlela ukutshengisela lokhu okuhambe ngakho, besithi abantu labo bagcine besiba lodlame olukhulu kakhulu betshontsha lokunye okunjalo. Uthini wena nxa usizwa imbiko enjalo?
Well, kumele sizibuze ukuthi ngabantu abazenzeleyo bodwa yini, kumbe bekule sandla esinye esicatshileyo yini? Buza abantu abathi nxa singathi ngesilungu when the dust is settled, kumele sizibuze ukuthi kade kuhambe njani. Uzananzela ukuthi iHarare bekuthiwa kula bantu bezanu ababothiweyo nabo besemsindweni onalawo betshisa amabhasi. So kunenge okunye okuzaphumela egcekeni ngokuya kwesikhathi. Ngombono wami mina ngibona ngani kule third hand ekade khona isenzele ukuthi kube lomsindo into ezinjalo. So yibo bona labo abantu abalida abantu ukuthi behambe beluta, ngobuzana nje ukuthi amashopu bevaliwe amashopu ona la amaningi, but bekuthiwa le ndlela ukuthi abantu bahamba besaha iminyango yonke into ezina. So konke konoku kuyatshengisa nje ukuthi ikhona enye into engahambanga.
Kanti bona labo abantu bezanu okuthiwa bebengena labo besenza ubudlwangudlwangu, ngabantu abasekela izanu PF okoqobo na, kumbe ngabantu abangasayifuni?
Yikho okulo mbuzo engathi kungaba nzima ukuthi siwuphendule nalowo ukuthi kube kungabantu abanjani, but kuyatshengisela ukuthi asinike siphonge ukuthi ngabantu be-MDC kade betshengisela, kumbe so bekuhlangene abantu bonke ama-criminal elements labantu kade bejenini labantu nje kade bebona opportunity yokuthi nxa kungasela abantu kulo budlwangudlwangu ngane lathi isitshonti. So ngokuya kwesikhathi I think abantu bazamele bezame ukuhluzisile ukuhluza sibintela leyo beyikhangelisise ukuthi kade vele okubangele ukuthi abantu begcina bentshontsha kuyini. Maningi ama-stairway ajali kwenzakala eZimbabwe, but awukaze kube lokuntshontsha okwenzakele njengakathi singoba mbona ukuthi emalokishini ikhona ishopu nje leyi-1 eseleyo ingazange yagqekezwa. Ubusuzibuza-ke ukuthi kanti amapholisa wona ayebengaphi, behluleke ngani ukuthi bona bebavimba abantu labo ngesikhathi besenza khonoko.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi bayakunanzelela ukuthi abantu bathukuthele ngoba umnotho ongamanga kuhle.
The national economy is currently confronted with a plethora of challenges which have inflicted untold suffering on the generality of our people. Some of these challenges are genuinely linked to certain fundamentals that ought to be addressed, but also
umnotho welizwe awumanga kuhle osokubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo. Okunye kwalokhu kungalungiswa, kodwa okunye kwenziwa ngabomu ngabanye abantu. Ibandla lezanu PF licela ukuthi izisebenzi, osomabhizimusi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo besebenzelani ndawonye lohulumende ukuthuthukisa ilizwe.
Labor and non-governmental organizations to work up in sleeves with the government towards the achievement of a Zimbabwe we all cherish.
Umoyo usole njalo ukutshengisela kwe-ZCTU esithi kuqoqwe ngabantu abazama ukugenqula uhulumende kamongameli Mnangagwa.
The party is aware of subversive activities by certain individuals, political parties, civic and business.
Ibandla lezanu PF selibonile ukuthi kulabanye abantu amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo abafuna ukugenqula uhulumende. Ibandla leli lizakwenza konke okusemandleni alo ukuthi livikele umphakathi kube lokuthula. Siyananzelela ukuthi kulabanye abanini bamabhizinisi abafihla ezinye impahla ukwenzela ukuthi abantu bethukuthele bevukele uhulumende.
So that they can rise against the people's government.
Umnumzana Simon Kaya Moyo isikhulumeli seZANU PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7. Abantu abanengi balokhu besehluleka ukungena enkundleni zokuxhumana eZimbabwe kulandela ukuvalwa kobulembu be-internet ngohulumende. Lanxa uhulumende evule ubulembu lobo izolo, inkampani ye-Econet ithi uzulu ulokhu engenelisi ukungena enkundleni ezifana le-WhatsApp, iTwitter, le-YouTube. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi umnumzana Gift Banda semiso yomsebenzi inhlanganiso yezifa ngemva kokususa amanye amalunga enhlanganiso le umkhokheli wayo engakwazi. Iphephandaba le-Herald lona lithi uhulumende wele-South Africa usekela imizamo kahulumende weZimbabwe ekuletha imali entsha. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Ngiyalibingelela maZimbabwe amahle, mina ngukhawunta. Into le esenzakala phezimbabwe le kayiyethusa. As long as I'm in appeal, I say I'm not going to do anything. Kumele lokho lokwazi, livume likhole ukuthi vele yimpilo kumele liyiphile. As long now sisele abantu bezano ngegama lelithizana. Expect okukhulu more than this. Uhamba kakulo mdala lo wathi mbani lo munangangwa lo esiyakhona le kubo Russia. Akula nto enothayilungisana. Vele uhamba ngezikhali. Siyakwazi nje lonke la kwandlelane lonke ukuthi vele iRussia ispecialize ngento zempi. Uyezidinga into zempi zokuzivikela kuphela. There is nothing else kwibhizinisi le-Russia. Into ezikhali kuphela kuRussia le. Ngumbani ungakwazi ukuthi iRussia vele ispecialize ngento ezikhali. Into ezikhali kuphela. Njalo into yokubusa umbuso ukhokhela abantu kufuna umuntu olenhliziyo yomzali, olenhliziyo enhle. Isihawu yohawukela abantu. Weza divela umfowabo evele njalo bengela nhliziyo yokuzala umgabe. Bavela ndawonye, bavela benza into enye, bayafanana. Abala nhliziyo yesihawu, bala sihawu. Ohawukela umuntu uzwela omunye umuntu ubuhlungu. Vele inhliziyo yakhona yakhitshwa kubo. Kwafakwa elitshe. Akube yi-strike esimkhiphayo, njengoba bekhiphe okwenzakale kumgabe. Akube yi-system vele emuntwini ongabusiwe kahle. Akustrayikele ukuthi aphume lo muntu nezizanu yakhe mayiphume.
Sanibonani ku-Studio 7. Igama lami nguNometha Ncube. Ngilana eSouth Africa. Thanda nje lami ukukhuluma ngelizwe lethu, inhliziyo zethu zibuhlungu. Bengithi inhliziyo yami buhlungu, but bonani buhlungu kuwo wonke umuntu ovela eZimbabwe. Sesifise ngani le nto yenzakale lathi sisekhaya. Ngabe uyikhuphula ipetroli le lathi sisekhaya mpela ngoDisemba, mbona ukuthi bekuzaba mnandi ngoba lathi besizabajoyina labantu. Manje into ebuhlungu ukuthi abantu balwa bodwa, thina sikhona ukuthi ubuyele nawo wenza lokho kwenziwa ngabanye abantu. Ngoba laba bantu balwela thina, sinabantwana ekhaya, sinabazali bethu abasekhaya. Abantu bafa imihla ngamalanga, bafa abantu bezama ukulwela thina njalo ngo-1 August. Baphinde futhi bafile abantu thina singapha se-South Africa, akukhona ula ukuthi uyehambe ekhaya uyejengisele. Ngoba phela uyasebenza. Into ebuhlungu kakhulu le ngoba abantu bazama ukulwela ilizwe lethu ukuthi lathi lilunge. Kodwa thina sikhona ukuthi sibuyele. Into futhi enye enzisa ubuhlungu le, angazi ukuthi ilizwe lethu lizalunga kutheni.
Thank you.
singabeZimbabwe phela le nto yenzakalayo ayisijabulisi ngoba thini kakhulu thini iningi lethu abancane vele azange sisebenzise ukudla lethu sebancane ema-90s sazale ekuhluphekeni sakhulela ekuhluphekeni kuze kube namanje walithatha umnankakho ilizwe last year ngobutsotsi ezingathi uzowenza into ezikhanya wavula amakhampani ngathi uzovula amakhampani uzothembisa imisebenzi kuze kube nanamhlanje alukuthi into thina siyithi nje abasha sithi le nto ezakale eZimbabwe into e-right kakhulu nje inkinga ukuthi asikho ekhaya ube sisekhaya laye kube sijoyina le nto eyenzakalayo into e-right kakhulu leyo eyenzakalayo.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe ungenza okufanayo, usithumele owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi zizatshengisela namhla esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe zikhonona ngokukhahlanyezwa kwabantu ngamasotsha lamapholisa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxela omunye wabaqoqa ukutshengisela lokhu, umnumzana Sebenza Ncube.
Izizalwane zaseZimbabwe ezizinze noma sithi ezihlala lapha eSouth Africa sifuna ukuyazwakalisa ukukhathazeka kwethu kuhulumeni waseZimbabwe esingathi ku-embassy noma ku-consulate lapha esingathi-ke sifaka khona izikhalo zethu zeZimbabwe ngakho konke okwenzeka eZimbabwe ngoba sibonile ama-videos sifunde ezindabeni ngaso sonke isimo esikhona esibhebhethiseke ukukhuphuka kwentengo yepetroli.
Singathi-ke nxa ukhuluma ngakhonokho kuyabe kulabantu abaningi kanganani emcimbini wendo?
Eqinisweni lonke sisazama ngamandla wonke ngoba abantu baseGoli banokufika mhlawumbe abanye bayithele ngobandayo kodwa-ke nesimo esenzakalayo ukuthinteka kwabazali nokuthinteka kwezihlobo emotha zonke lezi zinto ukuvana kwenethiwekhi kubathintile kakhulu. Sithemba ukuthi okwamanje abantu bazosukumela phezulu mhlawumbe inani lingafika lapho kukhulu okunye kusuka kuhluphe kakhulu ukuthi-ke izinto zonke lezi ziyenzeka kuphakathi kweviki ukuthi siye ema-embassy kuba phakathi kweviki kube nzima ukuthi-ke sithole ngoba abantu bonke eGoli bangabantu ababamba amadokho kodwa besibhekelele ukuthi abo-100 and something abantu bengaya e-embassy.
Lifuna ukuyakwenzani khona ngale-ke e-embassy?
Thina sithi siyokweseka abazali ney'hlobo esibashiye emuva nathi singayikhohlwa njalo ukuthi-ke nathi noma sihlala sikwi-diaspora sisaseyizalwane zakuleli yalizwe konke okwenzakalayo okubathintayo nathi kuyasithinta. Abantu beZimbabwe bangabantu abanokuhlonipha okukhulu banengabantu abanobuntu kodwa ungazi babone besukuma besenza into ngokubambana kusho khona ukuthi-ke kunenkinga enkulu so siye ukuthi kuhulumeni weZimbabwe akayeke ukuhlukumeza abantu uma besukuma bebhikisha bengaphethe ezibhamu yena ekhiphe amasosha namaphoyisa behambe beyohlukumeza abantu.
Umnumzana Sebenza Ncube ngomunye wabaqoqa uhlelo lokutshengisela esigodlweni seZimbabwe ekwele South Africa namuhla. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika lazo zithi zizatshengisela ngokufanayo esigodlweni someli weZimbabwe eWashington DC namuhla. ti chabona malaba tish malaba hlabela ke kamnandi lapho sithi yena Kalanga Child ingoma emnandi ke ehamba leqembu lakhe lesinazo besigqibela izindaba zekuseni kodwa singake hlukani imthwakazi omuhle sikhangele ebezihamba phambili Umfundisi odume ngokuphikisa umbuso weZANU-PF umnumzana Ivan Mawarire uzamiswa emthethwandaba kamantshi ekuseni namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela ngemva kokubotshwa kwakhe izolo. Amakhulu abantu aphatheke ekutshengiseleni kweZTTU abotshiweyo lawo akhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Ukufuthelana kuyaqhubeka elizweni uhulumende echothozwa ngokubulala lokuhlukuluza abantu abaphatheke ukhalaleni umsebenzi wokuqoqwe iZTTU. Lanxa ukhalala umsebenzi lokukuphele izolo akukaziwa ukuthi abantu bazabuyela emsebenzini na namuhla. Hayi ke sizigqiba khonapha ezekuseni kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asitibane ninjalo kwezekuseni kusasa lilami untungamile inkomo lichone kuhle.